daba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 24 kumbimbitho 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Xa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni, siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima wonke umuntu.
Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulandela ukufa komuntu wakuqala ngalomkhuhlane eZimbabwe.
Nga se kuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasaphume impuvu siyayithatha nga ikhokhingo oil siyayithatha nga ishukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle.
Kodwa abanye bathi lanxa lelinyathelo lilungile lizalethela uZulu ubunzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga indingeko ezisilelayo eZimbabwe ezifana lempuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imingcele yeZimbabwe isivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kulandela ukubhubha komuntu wakuqala elizweni izolo ebulawayo lomkhuhlane. Empikweni awethu le izolo uMnangagwa wazi senjalo ukuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa kanye lalapho okubukelelwa khona amafilimu sezivaliwe ngesizathu sinye. Uxwayise abantu ukuthi bengahamba-hambi mahlayana esithi kumele bahlale ezindlini. UMnangagwa uphinde wehlisa inani labantu asebevunyelwa ukubuthana ndawonye lisuka kukhulu elilodwa lisiya kumachumi amahlanu. Kodwa okumangalisayo yikuthi umlayo ofakwe kugwalo lukahulumende olwegazethi izolo emini uthi imibuthano yonke isivaliwe kungakhathalekile ukuthi ngeyabantu abangaki. Umlayo lo uthi njalo abazatholakala bewephula balakho ukuvalelwa ejele okomnyaka. UMnangagwa uthe abathengisayo bazaqhubeka ngomsebenzi wabo. Amanyathelo akhe la aza ngesikhathi uhulumende esithi sokulabantu abathathu asebetholakale bele coronavirus eZimbabwe okugoqela lo obhubhe izolo uMnumzana Zororo Makamba obeyindodana kasomabhizimusi uMnumzana James Makamba. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Amazwe amaningi aselimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza uyikhangela indaba yakhona barelaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Kade sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile siqeka esikhulu kakhulu ukuthi into le sesiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni, siyibekezelele sibili kodwa kuzaba nzima wonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge ngoba mbonani isifo lesi hhayi noka sibuyi kuhle sibili. Sibuya kasi silobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhale South Africa izwe elikhulu kangakana selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behamba-hamba phandle kwenze ukuthi isifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukaMnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na alikhethi mhlobo.
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalobhuti kuthi abantu abaningi bethukile ngikhona kusithi dlwe emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibili kwamaqini and akusinto yokudlala ngayo ngakhala ku social media hayi sibevumile abantu kuyonke I perception lani ukuthi hayi ke abantu abamnyama kakuba affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lomkhuhlane kawukhethi ungakhala even namhlanje uma uhamba nje edrobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini kukhona abantu beqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bealandele so I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesa upresident uqeda uku-addressa ilizwe sengezezile amanye ama-measures lawa afisa ukuthi but into ade kumele ingazayenziwa kudala zonke zana lezi ngayinto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana
kuyikuthi lingahlasela umuntu nje makhaza ongalakho okunye lapha ngaya khona esiya ezibhedlela zeneze uhulumende athe abahlaselwa yileli gcekwane baye kuzo
ekuzimiseleni kwelizwe sibilisi kulobo nzima singikhuluma iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lo yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinya lo survivor nxa indaba zisitsho ulama private doctor amkhangelela endlini yakhe so uthola iattention yakhe yedwa esendlini ngokuthi le mali yakhe uyenelisa ukukwenza la yena lodlulile sizwa uthube sephumile esibhedlela senise sikahulumende wayazama ukudinga ukwelatshwa ku-private hospital but kufike kwaba late okungangokuthi uthi ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka sibili nge-weekend ngiyafika kobulawayo iton groove yakhala akulala uthola ukhona abala ngitsho olukhona kodwa kuphongthwa nginda lapha abazakhangelwa khona thina khona lapha egwanda lapha engikhona akulala utho nangule South Africa sivala ibhoda sasithi abantu bazagijiniselwa nga
umnumzana bekezela maduma fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-studio 7 lanxa abaningi besithi bayakusekela ukuvalwa kwemingcele yelizwe abanye bathi lokho kutshiya uzulu esebunzimeni obukhulu ngoba engasenelisi ukuphuma elizweni ayethenga ukudla lezinye indingeko zempilo ezisilelayo eZimbabwe nansi ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ukuvala imngcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization kuyenzeka e-Americas kuyenzeka e-Europe kuyenzeka e-Asia kodwa ke eyethu imngcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni zinge ekwemthethweni baphume baye South Africa baye Botswana baye Mozambique baye endaweni ezinje lalesiyana kuvele kuyasmartwa izinto zivuziswa zingena lapha lalaphana lapho okungafanelanga khona so ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi okwesibili abantu bezimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabe saphuma uthukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangelakhooking oil ukopishe lokho okwenzeka kwamanye amazwe asuthayo alokudla thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasisaphumi impuphu siyayithatha nga ikhooking oil siyayithatha nga ijukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho yikho ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sesihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili okwesibili uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abalegciwane le-coronavirus uhulumende lo kakhuluma iqiniso kathesti abantu ngobunengi obufanele ngokunjalo ngilesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu banengi kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe-coronavirus
ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula amachumi amahlanu ubona kuphathisa na
ukuvala imhlangano yabantu abanengi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho iWorld Health Organization isisho okuthiwa khona yikuvimbela lokho okungathiwa khona yi-social contact kumbe ukuthintana kwabantu indlela athile ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane libemetheke ligcwale ilizwe lonke kuqonje sikwandile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku 100 kusiza ku 50 kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka ku 50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani eGermany sibonile ukuthiwa khona kusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane okutsho phela sebephelela kubaba lomama kuphela kumbe kumntwana lomama akusavunyelwa abantu abedlula lokho ngokuba ingozi inkulu kakhulu kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu kumiswe ukuhlangana kodwa kusenziwa lokho ingozi ukuthi bona laba abavimbela lokho lepolitiki balayo engqondweni vele ukuthi abantu bangabe sahlangana sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi sudlule lomkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane kubuyele kuyesebenza ngendlela efanele ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abeze politiki ukuthi bangahlangani labanye ngakho ke hayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isenziwa umhlaba wonke jikelele kodwa nxa usakhuluma nge 100 nge 50 base sephezulu kusadingeka ukuthi abantu behliswe kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi kumele ukukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesamanye amazwe imizila amalayini emabhasini akozobukho abe labantu abaningi kakhulu okwedlula i 50 abe fika ku 100 abe fika ku 200 kuza vinjelwa njani khona lokho okwesibili amalayini emputshini abantu bangu 500 bangu 1000 belayini elimpuphu esupermarket ngakho uhulumeni uyakhuluma into nje izifiso kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi ngenxa yokubusa kwakhe kabi kulusizo olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe banenge bazahlangana kungaso umhlangano wezepolitiki kumbe omtshado kumbe wenkonzo kodwa besemputshini kodwa belayini elicooking oil kodwa belayini elijukela kuyabe kungumhlangano nalo uza kuvimbela yini lokho abese sithi impuphu itholakale njani ijukela litholakale njani amahlamba atholakale njani ngoba eZimbabwe konke lokhu kutholakala ngelayini ilayini labantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100
omnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ukuvalwa kwemingcele yelizwe lokhu kutsho ukuthi akusela muntu ovunyelwa ukuphuma kumbe eZimbabwe abavunyelwayo yizizalwane zeZimbabwe kuphela ezivela phandle kodwa imbiko esiyamukele namuhla ekuseni ithi umngcele weBait Bridge ubulokhe ovuliwe abantu bephuma lokungena kungela migoqo umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi kuqala ngolwesine uzulu welizwe lakhe kuzamele ahlale ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwecoronavirus.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo 8 pm kusiya ku 9 pm namhla sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe kodwa ngenxa yalomkhuhlane ngalisoze lenelise ukusichayela incingo ngoba sisebenza sisendlini lanxa kunjalo asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo 8 ntambama.
Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba usemise yonke imitshato kanye lokuthethwa kwamacala angaphuthumiyo okwenyanga ezimbili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umalaba uthi njalo iziphathamandla zenkantolo ezizaqhubeka zithetha amacala aphuthumayo kuzamele zifafazwe ngomuthi obulala igciwane lomkhuhlane lo njalo zigeze izandla ngesepa ngazonke isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Khonoko thina sibona kuyinto enhle ngoba uChief Justice uyakunazela abantu behlangana khona phana kule ngozi ukuthi kambe nxa obunye wabelawo kuzenza ukuthi lumkhuhlane umemetheke ngoba sinanze live in emakhots abantu balokuminyana okuthile khona bana so ke lumkhuhlane ngaba lengozi yokuspreader sibona kuyinto enhle kodwa ke lanxa kunjalo siyananzela ukuthi uhulumende sibona ngathi amanyathelo lanxa izama ukuwathatha kodwa kukafika esigabeni esiphakemeyo sokuthi bilatshengisa ukuthi lo mkhuhlane uyovikela kungani sitho njalo uzananzelela ukuthi sikhuluma kanje kathesi lamabhoda ethu avuliwe akavala khona kuba ingozi enkulu and sinazele ukuthi lamanye amabhoda futhi avele abantu abachapha ngasese angeke emthethweni abantu beloku bezihambela nje kanjalo khona kuyasitshengisa futhi ingozi enkulu bese sinazele lamakhampani amakhulu akahulumende uZupco singamnanzelela kathesi amabhasi akayagcwala kakhulu lamanye athelwa thatha wasiwabone so ke uhulumende sibona ngale kafika ezingeni lokuthi sibili aze yatshengisele ukuthi abantu abavikele lakhona okunje ukuthi abantu baloku beqhubeka bezihambela intando lanxa kwafaka imithetho ethile abantu besiya lemsebenzini engxenye kuzafika sibili isigaba sokuthi abantu ke behlale ezindlini ke asese sibonte umkhuhlane lo usiphatha njani
uthini ngomumo osesibhedlela seThorngrove sona esikhangelane lokwamukela izigulane ezile coronavirus
isiphela seThorn Group kusegcekeni ukuthi lawe parliament le portfolio committee board aye ezempila kahle ivumile ukuthi eThorn Group akulanda ekhona isiphela asilungelanga ukuthi singamelana lokunzima esiphakathi wawo bathi ukuthi lembede ngu17 bathi lokuthi building yakhona vele ayisozivikele umuntu ngokunjalo kuyajengiswa la uhulumende kakuyenza ukufayela kwenza enough ngoba isiphedla lesana file silethe abantu from eBatebeng North eMadebeng South kusicho ukuthi asose council uhulumende langenela abone siyalungiswa sizokuthola kulezi mali eziphuya i25 million besikhathi uhulumeni ngawe uyagijima ngaleyo mali abone isibhedlela seThorngrove laso siyalungiswa
uZulu wakobulawayo yena uthini ngalomkhuhlane
njengezakhamizi ke lazo vele zilokukhonana kancane ngendlela uhulumende ahamba ngayo ngoba abanye baze batho bathi kulesibhedlela sekufileni esihlezi mahara ngale okufanele ngawo uhulumende uyatshengisa ukunqineka ngalo ingozi yalo mkhuhlane wecorona ngawo uyazama imizamo lakhona ngale njalo iThorngrove layo is not enough izibhedlela kufanele uhulumende ngawo sevule indawo eziningi ezithile ezokuthi abantu umkhuhlane lungahlaba abantu bazame ukuncedwa khona izakhamizi ngalokho ziya zilokukhonana kancane ukuthi indlela uhulumende siquba ahamba ngaso hathi ayisiso esitshengisa ukuthi uzimisele ukuvikela umkhuhlane ngoba sesibone kwamanye amazwi kakhulu aphethi yakubo Europe ukuthi umkhuhlane lo kuyengolakolo njani bekufanele uhulumende afunde isifundo okukhona ukuthi ahlabone ukuthi ngapha kithi eZimbabwe izinto zonke uyazilungiselela ukuthi nxa umkhuhlane uzade uqhamuka ufike athole sonke sifike kodwa uhulumende kakutshengisi lokho so ngokunjalo ke uhulumende abantu bakhangela ukuthi hayi kade ngisamasokisi masinya abone izinto zonke ziyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke kulo umkhuhlane kodwa okokugcina bese sicela nje lathi abantu ukuthi lathi sizivikele ngokuba nasinanzela ukuthi sihlale ezindlini lana lamazuku agcwala kakhulu abantu sobabekela amabhasi esihle sichitha isikhathi eziningi sezindlini singabhonga ukuhambahamba ngoba lo mkhuhlane ukhanya ukukhona and ubhahile and nxa singananzelanga uzasiqedisa sonke lapha elizweni so ke lathi abantu kufanele sibe lengxenye esizayinanzela kulokho
Omnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi abantu abanengi bathumele amazwi entuduzo emulini yakomakamba kulandela ukufa kukamnumzana Zororo Makamba izolo ngomkhuhlane wecoronavirus. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ibhanga leBank ABC selitshele izisebenzi zalo ezike zabandawonye loMakamba ukuthi zike zime kancane ukuya emsebenzini zihlale ngekhaya ukuze zingamemethekisi igciwane leCoronavirus nxa sezilibambile. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyina iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sawubona mbasakazi baka Studio 7. Lani balaleli baka Studio 7. Mina ngingumama ongangizwe. Namhlanje ngithi ngikhulume ngokwehluleka kukahulumende wezanu. Ngabe izanu iyabona iyakunazelela yini ukuthi baphiwa ilizwe ngo-1980 lisuke ezandleni zikaSmith. USmith azange kube le ndlala, waye kuma-sanctions ayetough, kodwa abantu babesebenza, abantu babehappy, akula muntu wayebulawa yindlala. Namhlanje ilizwe lingcolile, kulamagodigodi, e-city center, iBulawayo esasiziqhenya ngayo, sokusasa umumbu namhlanje ngithi e-town sokusasa umumbu sokuthengisa inkuni e-city center. Kambe uzanu kaboni yini ukuthi yehluleka abantu? Kanti banjani bengelanhloni? Abalanhloni yini laba abantu ukuthi ilizwe lafa kangaka kungenxa yethu? Abalanhloni abazibuzi nje ukuthi why sisenze nje abantu bakaNkulunkulu. Kambe abantu bayahawula umhlaba wonke, abantu bagcwele, kambe sithethiswa lapha lalapha, he amaZimbabwe, he amakwerekwere. Abakuboni ngani konke lokhu ukuthi bayasihlupha, siyahlupheka ngenxa yabo? Ha!
Bono wami mina msakazi, into engibonayo ukuthi njengoba lo mkhuhlane ngani siqalile ukuyandezweni, ukuthi uhulumende wakithi ngabe umsakazi wami uyaqinisa inyawo, engadonsi inyawo, ephakamele phezulu, njengoba lamanje lokho kusakhalwa ngendaba yezibhedlela ukuthi isibhedlela esinye asila bheda, akula nguba, akula mpahla zokusebenza lesi esikobulawayo eTonbrugh. Ukuthi umsakazi wami uhulumende kuyabonisa nje sobala ukuthi hayi kuzaba nzima, umkhuhlane lo ongavele uyande kakhulu elizweni lakithi. Angiboni mina ukuthi engaba le ndlela ukuthi ewuqede alesi msakazi wami kungangenelela nje uNkulunkulu, ungamemetheki kakhulu, ngoba njona manje sokunomunye oyedwa oseswelekile ebantwini ababili, shukuthi isibalo singabe siyanda, hayi kuzaba nzima kakhulu msakazi wami. Nyawo
akithi masikhangela umkhuhlane esibhekane lawo kathesi, umkhuhlane we-corona lo ezweni lakithi leZimbabwe, sibona ingozi yodwa sibili nxa sikhangela i-health system evele ingabhadalwa kuhle, ibivele ingalazi zinto zokusebenzisa ezibhedlela. Akumangalisi amanesi esephuma phandle zamuda track ayenze i-demonstration ukuze athole lezi zinto. Basengozini lawa bantu nxa kunjana, kanti vele le ndlela izibhedlela eziminyene ngayo ingozi lekhona eZimbabwe. Nasemajele ethu ngibona kulapho kule ngozi enye emangalisayo. Nginanzelela ukuthi sikukhwekhweli siyabuswela, bukhona kuphela nxa kufanele busebenzise kuba izimali zethu, ngoba sikhangela ukuthi u-ED ngabahlakaniphile zona inkokheli zeSADC. Yona linto bathi shutdown abazama ukuthi ayenzwe lapha lalaphana, kunokuthi bayenze behlukene, omunye yenza kuliviki, omunye yenza next month. Umkhuhlane lowu yimpi esikhangelane layo, yimpi enkulu kakhulu udlula zonke izimpi lezi abezilo eMozambique bevikela amafutha le-DRC besiyatshontshi i-diamond. Kumele bakhathesi babambane beyi-SADC kumbe beyi-Afrika, nxa besenza i-shutdown bayenze kanye, nxa yi-2 weeks ibe yi-2 weeks, nxa yi-3 weeks ibe yi-3 weeks, ukuze wonke umuntu ole virus leyi ahle abonakale. Ngoba lowo nxa esenza namhla lwana esenza kusasa, mina nxa bevula labana abangazange bayenze bangena ngapha bezosa umkhuhlane, abayenze kanye, ibe yimpi eye-Afrika kumbe eye-SADC elwa le-coronavirus. Nangi seduze labanye bona laba abayibo abathintana lohulumende, bezanika leyo advice ukuthi abakhulumisane njengama-president, bayenze i-shutdown kanye sikhathi sinye uze umkhuhlane lowo bawunqobe. Xa bengenzi njalo sizadlala le-corona naleyi kuze kuphele umnyaka. Okhulumayo nguSamuel Spanda khona lapha ose-South Africa, kodwa ezalwe eMangwe. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umholi wakwelebhilitane umnumzana Boris Johnson sexwayise uzulu welizwe lakhe ukuthi ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela icoronavirus. Othi njalo imibuthano yabantu ababili kusiya phezulu kayisavunyelwa emphakathini. Amalunga edale lesenethi emelika ayadonselana kudaba lokuthi uzulu kanye labamabhizimusi abathintwe yicoronavirus bangaphathiswa njani nguhulumende. Siziqhibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha emelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe seliqansela fika kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala pha eMelika esisebenza kwezempilakahle unkosazana Brenda Moyo.
Umkhuhlane we-coronavirus watuqalisa elizweni le-China e-Wuhan ngale saphonga ukuthi engxenye yinto ezaphangisa iphele, kodwa kuyamangalisa ukuthi kusukela kumbe kubo-January khonaphana usumemetheke wagcwala ilizwe lonke, lokho okuyinto ethusayo kakhulu. Okwakhathesi mina emsebenzini wami embasebenzelayo babe lokho besinika ulwazi nsuku zonke, bayasithumezela ama-email besazisa ukuthi okwakhathesi umkhuhlane lo usumi njani, njalo besikhuthaza ukuthi sizivikele. Abakuqakathekisayo kakhulu yikuba nasigeze izandla kakhulu, sihlikihle ukuthiwa yibu-sanitizer lapho esisebenzela khona amatafula, izibambo zezivalo nezambuzi zihlale zihlanzekile. Kodwa baqonqosela kakhulu udaba lokuthi sigeze izandla, njalo sizame ukuvikela laba esibagcinayo.
Khona ungathini ngendlela lomkhuhlane osumemetheke ngayo emhlabeni jikelele?
Ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuyethusa sibili, ngoba ukhanya uphonga ukugijima nje usungene phose emazweni wonke omhlaba. Lokhu kwenza sihlalele evalweni, ngoba uyabungakwazi ukuthi uphilile yini, awukawutholi yini lomkhuhlane. Kodwa sizwa kukhulunywa ngokuthi nxa ungezwa umphimbo uhwaya, kumbe ungezwa ngani ulala ukuthiwa ngama-flu-like symptoms, engxa uthimula kumbe ungenwa ngumqando utshiselwa, lokho kuyabe sokukhombisa ukuthi engxenye uyabulawa. Kodwa-ke okwenzakalayo ukuthi ngalezi nsuku ungaphonguzwa nje engxenyangana usaphefumule kuhle sifu tshaya luvalo, lokho kuyinto eyithusayo kakhulu. Okunye okwethusayo ngokumemetheka kwalomkhuhlane yikuthi ungaze uzwe ngana usezwa kuhle, awukwanisi ukuthi uye endaweni lapho ongayahlolwa khona ukuthi kubonakale ukuthi usulawo yini. Okwethusayo njalo yikhona ukuthi kuthi uhlale endlini, uhlale emzini wakho, ungayindawo, ungaye ezibhedlela kuze kufike ibanga lapho oyabe ususehluleka khona ukuphefumula. Manje nxa ungumuntu ungazibona sokuthi ususehluleka ukuphefumula, angithi vele uyahlusa uzibona ngani vele vele impilo isiphelile.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, njalo sisebenza kwezempilakahle.
Run for refuge, it said it retire. Run to heaven.
letha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa abanye besithi bayalisekela lelinyathelo, abanye bathi lizathwalisa uzulu nzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga ukudla kwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo.